Ukuvula kwesikolo lilanga lentokozo njalo eliqakathekiswa kakhulu ngabazali lezifundi kwele South Africa. Kodwa ke kuningi labafundi beZimbabwe labazali babo leli langa lize lokudana lokuhlukumezeka okukhulu. Umgcinihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abomama lezingane ezimbokodo Nkosazana Victress Matutu uthi abazali abalabantwana abangela mvume yokuhlala kwele South Africa abemukelwa ezikolo zikahulumende okuyizo eziningi njalo ezibhadalisa imali encane kakhulu.
Omama baseZimbabwe balabantwana abafunda lapha eSouth Africa babhekane lesimo esinzima kakhulu. Abantwana kumele baye ezikoleni kodwa amaphepha abavumele ukufunda lapha esikoleni awekho, and ekugcineni uthole ukuthi umntwana sefundile ngela maphepha mase kumele abhale umatric umntwana akasenakubhala.
Ugatsha lwezemfundo esabelweni seGauteng lapho kuhlala khona iningi lezalwane zeZimbabwe luthi kulezifundi ezizinkulungwane ezilithumi lesithupha 16,000 ezifake izicelo zokufunda ezikolo zikahulumende lonyaka kodwa ezilokhu zingakemukelwa ngoba kusamelwe amaphepha goqela izithupha zabazali bazo lencwadi zabo zokuzalwa. Loba-ke leli nani ligoqela labafundi bakwele South Africa. Omunye umzali weZimbabwe uMnumzana Mlungisi Jabalala uthi kusobala ukuthi kulelo nani baningi abeZimbabwe abazavalelwa phandle ngokwehluleka kuletha amaphepha afunakalayo.
Esikucelayo ku-government yeSouth Africa yikuthi njengoba i-Minister of Health yala eSouth Africa abantwana iyabazi bonke abazalelana baba-issue ama-baby card lawana. Okanye kungasetshenziswa yona le baby card yokuthi kuregister umntwana esikolweni.
Unkosazana Mathutu uthi usizi ukuthi bakhona abalencwadi zokufunda abapase kuhle kakhulu kumetric kodwa asebehleli phansi njengoba emayunivesithi ufuneka inqwaba yemali.
Kunzima futhi laba njengoba besuke kumetric manje ukuthi bayathola izindawo emayunivesithi. Kunzima futhi lokuthi bathole imfundazi le yokufunda kwamahhala okuprovidwa iSouth Africa for abantu abaya emayunivesithi njengento enjenge-NSFAS. Abalamaphepha lawa abiza iZimbabwe abavumelekile ukuthi ba-apply usizo ku-NSFAS.
Nxa umntwana elencwadi eveza ukuthi ubuya kwelinye ilizwe kufuneka afake isicelo sencwadi kumbe ipermit yokufunda okuyinto enzima bese kusithi ngemva kwalokho izikolo ezimemukelayo zifuna asabhadale yonke imali efunakala kuzifundo zakhe. Lezi zimo umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena athi zidlisa beZimbabwe imbuya ngoluthi.
Okwakhathesi sizabe ukukhulumisana lezikhulu zikahulumeni lapha eGauteng ukuthi sincedisane ukwenzela ukuthi sibone ukuthi kakulamntwana oxotshwa esikolo ngoba engelamaphepha kumbe engelama-study permits.
Abantwana bakwele South Africa bafunda phose mahala njengoba bebhadala imali encane kakhulu ezikolo zikahulumende. Nxa sebesiya ema-university ziningi kakhulu inhlelo zokuxhaswa ngemali abayibhadala nxa sebesebenza. Zonke ke lezi nhlelo azivumeli abakwamanye amazwe okwenza bagcine bengena izikolo ezizimeleyo ezibhadalisa imali eningi okungaphezu kwamandla abazali abaningi. Ngimelethulo 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Mhlapo.